Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 22 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
inani labantu abasebe affectwe ngumkhuhlane lo bubhane lo COVID-19 liyakhwela ikakhulu lapha sesibona kobulawayo. Uhulumende sesazisa ukuthi ama hotspots iwapi edolobheni lakobulawayo, endaweni njengabo Nkulumane Makhandeni.
Lokhu liqhansa inani lasebefunyanwa bele COVID-19 kobulawayo ngemva kokubhubha kwababili ngokutshona kwelanga layizolo.
Abantwana sebezabhala ama subjects angagwananga ngokuswela kwemali, okuthi nga kuyavuma ngabe amalanga ayengezwa sikwanisele impilo zabantu abathi zisebunzimeni kakhulu.
Iningi labazali lithi lokhe lithwele nzima ukubhadalela abantwana ukuba babhalise ukuloba imhloliso yokuphela kweminyaka AO le A-level lonyaka. Ibandla lezanu PF lithi selilungiselela ukhetho lokudinga amakhansila ayisithupha awetshinoyi awaxotshwa libandla le-MDCT elalikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 704,001 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 elizweni jikelele. Njalo sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane 436,851 asebehlatshwe ijekiseni yesibili. Asebehlolwe batholakala belegciwane leli nokhula qhamukayo elizweni nyakenye sebezinkulungwane eziphezu kwamachumi amane lambili 42,195 labulala abaphezu kwenkulungwane eyodwa elengxenye 1685, kubika abogatsha lwezempilakahle. Kobulawayo kufunyenwe abantu abangamachumi amabili lasikhombisa 27 bele coronavirus. Leli gciwane labulala ababili. Ukukhuphuka kwenani lasebefunyanwa bele gciwane kobulawayo kubikwa kuveza sobala ukuthi uZulu akalandeli iziqondiso zikahulumende zokwenqabela igciwane leli azethule ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba uMike Hobe weStudio 7 uxoxe loNkosikhona DVD, intatheli zindaba eyasungula umsakazo webulenjini weCommunity Podium ogxile kunhlelo zemfundiso ngeCOVID-19.
Inani labantu abasebe affectwe ngumkhuhlane lo bubhane lo COVID-19 liyakhwela ikakhulu lapha sesibona kobulawayo. Uhulumende sesazisa ukuthi ama hotspots iwapi edolobheni lakobulawayo, endaweni njengabo Nkulumane Makhandeni.
DVD, sikhangela ukuqiniswa kweziqondiso ezifakwe nguhulumende ngeviki edlule zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Ubona ngani okwenziwe nguhulumende kuyasiza na?
Esikubonayo ukuthi imigoqo lo efakwe nguhulumende kathesi esikhangelane layo ayitshintshanga into eziningi, ngoba abantu lonke besasebenza njalo lonke kusangenwa emadorobheni lapho abantu bedobadoba besebenza. Kodwa kusuke kube lohluphe ukuthi khona emgoqweni yona leyo kuba nzima ukuthi abantu bazi ukuthi ngaphandle kwemigoqo naleyo abantu bengenza njani. Uzathola ukuthi kathesi information ayiphumi kuhle, abantu kade sesikhayelele ama daily updates from isikhathi kukhulunywa ama measures la ama lockdown. Asisake sithole enye icommunication ngaphandle kwama statements ona la asitshela ukuthi ubhubhane lo coronavirus lumemetheka kanjani elizweni. Bekuzaba ngcono ingabe bekule multi stakeholder engagement, ikakhulu ugoqela abamabandla, ugoqela abesivil society, ugoqela ingatsha eziningi ezingancedisana lohulumende ekuncediseni ukuthi ubhubhane lolu lungamemetheki lusiya phambili.
Sesikhangela ke uhlelo lokuhlaba abantu iJackson le COVID-19. Kobulawayo uhlelo loluhamba njani?
Ibulawayo City Council ifake istatement itshela abantu ukuthi khona ivaccine baza ngayithola ngaphi endaweni eziphi, i-first dose abafuna ukuthi first dose engutsheni e-UBH lasempilo. Ye-information esikhona ngike ngadlula engutsheni lokulabantu abaningi kade behlatshwa ijekiseni leli bengobuningi babo. So sikhalela ukuthi i-program le vaccination i-continue siyaphambili incedise abantu. Ngombono wami siyaphambili, bemfisa ukuthi ngabe uhulumeni uyachasisa indlela okusetshenzwa ngayo, ngoba uzathola ukuthi kathesi right now kulama hotspots kobulawayo okungacina kusenza ukuthi maybe ngeke singene ku-localized lockdown. So kathesi sesifisa ukuthi ngabe izakhamizi ziyatshelwa, ziyancediswa njalo ukuthi zithole information yokuthi khona i-vaccine bangayithatha ngabe njalo, lokuthi njengoba kuqanda kangaka kuyaqanda sibi abantu benze njani. Kungabi yi-statement nje zama statistics, kodwa siyabonga njalo ncasithula ama statistics akhona ayancedisa. Uzathola ukuthi abahlali bemakhandeni akutsho lutho kukibe ukuthi i-hotspot, ngoba babengakwazi ukuthi ngikhule i-isolation center yini, ba-isolate-wa ngaphi. Ma uthola umulegcikane le-COVID-19 ubhubhane COVID-19 uyenza njani? Izinto ezinyangazona lezo yizo ezisuka zenze umsebenzi wethu njengentatheli ezindaba njalo lokwazisa abantu ukuthi kwenzakalani kube nzima. So ama-hotspots siyabona ebhaliwe ku-Ministry of Health statement, kodwa abahlali bona bathi abakwazi, abakazwe lutho, abakatshelwa lutho, labo babala konke okukhona ukuvelela kwabe-Ministry of Health.
Loke ngokwesikhona DVD intatheli izindaba esungula umsakazo we-community podium ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Iningi labazali lithi lokhe lithwele nzima ukubhadalela abantwana ukuba babhalise ukuloba umhloliso wokuphela komnyaka AO le-A level. Lokhu kugcizelelwe zinhlanganiso zababalisi abathi inani lasebebhalisile liphansi kakhulu ukuthi abafundi babhale imihloliso ka-Form 4 lo-Form 6. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labazali lithi lisazama ukuthi bahlanganise imali ngoba iningi kakhulu okuza kwenza ukuthi abantwana bagcine bengabhalanga zonke izifundo abafisa ukuzibhala. Unkosikazi Duduzile Mpofu, umzali olabantwana ababili ababhala imihloliso ye-O-level le-A-level, uthi lo nyaka ubhekane lobunzima obukhulu.
Into esikhangelane layo khathesi inzima ngoba njengami ngilabantwana ababili, ngiyesaba, ngiyabasa ngabe. Lokhu kusenza sibe lezinqumo ezinzima ngokuswelakala kwemali lamalanga asisondele ukuthi kuvale. Abantwana sebezabhala ama-subjects angagwananga ngokuswela kwemali, okuthi ngabeyavuma ngabe amalanga ayengezwa sikwanisele. Impilo zabantu bethu zisebunzimeni kakhulu.
Unkosikazi Sandisiwe Ncube, omunye njalo umzali olabantwana ababhalayo, ufakaza ngenhlupho ababhekane lazo.
Imali le eyokuregister le ayasikhama kakhulu ngoba khathesi nxa yathi usiyaregister esikolo babe ezikolo bayokutshela ukuthi khona at least ngengcono ubungakweleti umnyaka lo odlulileyo. So kumele usubhadele ifees ungela sikweleti ngapha nxa ukhangela ama-720 lawa umntwana ebhala 9 subjects. Ivele yinkalakatha yemali eyokuthi ukuyihlanganisa kwakhona kunzima. So ngathi ngabe maybe bangakhipha i-deadline le ka-July basiphe isikhathi esingani sithe xaxa ukwenza ukuthi lathi njengabazali sizame ukuthi sihlanganise imali yona lezi ezidingekayo ngoba kwakathesi kunzima kakhulu.
Unkosikazi Sanele Sibanda ngomunye umzali olokhu engakahlawuleli indleko zokubhala imihloliso.
Ngisahlanganisa okuncane ukuthi umntanami ayiregister since i-deadline sisondele, so angazi ukuthi isiyafika kuzabe sokubhadalwe okungaki ngoba ngisahlanganisa i-subject eyodwa ayingagwani. Ngisahlanganisa ngiyashikashika sibili kodwa akuhlangani ngoba imali yangikhona iningi angiyenelisi ukuthi ngiyithole and i-deadline sifikile. Asazi khona ukuthi abantwana bazabhala bonke kumbe kuzahamba njani.
Isikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Themba kuye moyo, uthi sebenanzelele ukuthi balutshwana abazali asebenelise ukuhlawulela indleko yemihloliso.
Bona inani labantu basebebuyile bazobhalisa abantwana babo ukuthi babhale i-olevu zincane kakhulu. Imbangela izimali ezinakalayo.
Indleko zokubhadalela imihloliso yezinga le-A-level inkulungwane ezimbili lamakhulu amane amadola eZimbabwe, i-$2,400, kuthi indleko yokubhadalela izinga le-O-level ingaphezu kwenkulungwane lengxenye, i-$1,648. Laloba kunjalo, uhulumende wathembisa ukuthi uzabhadalela isilinganiso sokwedlula ingxenye ekhulwini, i-55%, kuthi abazali babhadale amachumi amane lanhlanu ekhulwini, i-45%. Ukuvalwa kokubhadala imali zokubhala imihloliso yeZimbabwe School Examination Council, iZimsec, imhlaka 9 Ntulikazi lonyaka. Isikhulumeli senhlanganiso yokubhala imihloliso, unkosikazi Nicolette Dlamini, wenqabe ukuthatha ilizwi kodwa uchaze ukuba okwakhathesi abalalwazi lwesilinganiso sabafundi asebenelise ukubhalisa ngoba okwakhathesi wenziwa ezikolo. Uchaze ukuba bazakwazi leli nani ngemva kokuba sekuvaliwe ukubhadala, yikho lapho abangathatha isinqumo sokwengezelela amalanga okubhadala uma inani liphansi. Nimele Studio 7 ngobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ibandla lezanu PF lithi selilungiselela ukhetho lokudinga amakansila ayisithupha eChinoyi awaxoxwa libandla leMDCT elalikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ezikhundleni zawo, esetheswa icala lokungalandeli imithetho yebandla. Umnumzana Kindness Baraza oyisiphathamandla sebandla lezanu PF esigabeni seMakonde ubikwa etshele abafuna ukuncintisa kulolu khetho ukuthi belethe incwadi ama-CV ukwenzela ukuthi bakhethe abangancintisa. Lokhu kwenzakala lanxa inhlanganiso ebona ngokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ingakamemezi ngokusemthethweni ukuthi inhlelo zokhetho sezingaqutshwa njengoba zamiswa ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Asenelisanga ukukhuluma le-ZEC ngalolu daba. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lo nkosikazi Ellen Shiriyelenga, umsekeli kamabhalane obona ngenhlelo zokhetho kubandla le-MDC Alliance.
Akula lutho esilutholileyo from eZimbabwe Electoral Commission olukhangelane ngodaba lwama-by-election. The only communication esayitholayo kwakungu-23 March lonyaka, lapha iZEC eyabhala khona ixwayisa ama-political parties lamanye ama-stakeholders ukuthi njengoba i-COVID sunganusungconywana, iZEC sizaqala ama-activities. And kuma-activities akhona nala kwakukhangelela izindaba ezabo voter registration lokunye la imisebenzi eyenziwa yiZEC. And bakhuluma clear ukuthi ama-by-election asamisiwe. So thina as far as we are concerned, njengebandla le-MDC Alliance, ama-by-elections ade kungakakhulunywa ukuthi azaqala nini. Umnyaka wonke loka-2019 no 2020 uqala besibhalela uZEC sithi kanti ZEC umthetho welizwe iconstitution uthi ama by elections kumele afile ama vacancies angkhona kumalanga akwana 30 days kule manye ama wards njengale eChiredzi uward 16 lapha ucounselor afa khona kuze kube la namuhla abantu beChiredzi kabala councilor silama councilors ethu ayedlula 65 lama MPs afika kubo 25 aba othwayo ephalamende lecounseling ngendlala ezingafanelanga. Over 10,000 abantu babhalela iZEC bepetition ukuthi kanti abantu laba baxotshwe njani, abaxotshwanga ngemfanelo. Akula mpendulo esayitholayo. Ngezinye isizathu ezasikhala ngazo ukuthi hayi abantu kabaxotshwanga ngemfanelo yonale.
Kusukela namhla selibona abanye belungiselela ukhetho lina lizakwenza.
Besikwazi ukuthi yebo ema-by elections akhona emthethweni kumele elandelwe. And thina lathi njengebandla besingahlala ngaphansi silama candidates ethu ama MPs lama councillors abaxotshwayo, sifuna ukubonisana ukuthi bayabuyisizama ukukampaign ukuthi bebuyele njalo lapho okulama vacancies ofana nale for example lekwadzana constituency lele Glenview North constituency esalahlekela khona ngama MPs ethu la kubo budiri okwafa khona ama councillors ethu isesiyenzi kwezinyindawo sesenzi lama primary elections and kwezinyindawo lapho sisalungiselela ukhetho lama pre lati kasima siya campaign khona ku ground ama councillors lama MPs ethu be abaxotshwayo ngekho emthethweni la ku ba ground into eqhakathekile ngimthetho yama electoral reforms undivandla le zek ngokwalo ukuthi kungabi le interference ngoba khathesi for instance lati lakhangela izeki yaki yabhala last year ukuthi hayi sina sesiqalisa izinto zama-elections lama-by-elections base bafaka lamalanga ama-nomination code but then uminister of health uchiwe ngwasesithi hayi izekho ukuthethe ngapha kulama-by-elections so sibona ukuthi ngezinye izinto zama-electoral reforms ukuthi kule too much interference ukungenela kakhulu emsebenzini yezeki sibonisana ukuthi amaphutha ayenzakala ngo-2018 ngasoze yenzakale and ngesikhathi sama-by-elections sona lesi yisi isikhathi sokuthi izinto lezi kumele sinjani sihlale phansi silungise kulama MPs akho axotshwayo lawo sifuna ama answers ukuthi kwahamba njani njalo lokuthi kulezi zinto esikhala ngazo for example ukuthi uku-announce kwama results ukuthi iyahamba njani lezi zinto ze-violence izinto zokuthi abantu emakhaya bayethuselwa ngezinye izinto ezi-affect electoral environment so sifuna ukuhlala phansi nebandla lezekhi ukuthi sihlale sidiscuss ukuthi izinto lezi zihambe njani
Lo ngonkosikazi Ellen Shiriyelenga umsekeli kanobhala chamabhalane obona ngenhlelo zokhetho kubandla le MDC Alliance ubexoxa le Studio 7 eseHarare
Yebo 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 Ntsakaza muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 pm namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngokumemetheka kwe COVID-19 elizweni sikhangela njalo ukuthi ukuqiniswa kweziqondiso ezifakwe nguhulumende ngeviki edluleyo sokwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane ziphambanisa njani impilo zabatsha zilukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Hobe ngo 8 ntamba
Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Isakhiwo esilama ofisi kahulumende esiqintini seManhattan County esigabeni seFlorida kwelemelika sivuliwe namhla ngemva kokuvala ngolwesihlanu emini sofunyenwe abantu abambalwa bele COVID-19 lapho leli gciwane elibulele abantu ababili idamu elikhulu eleLake Mead elikhulu ukwedlula amanye wonke kwele Melika elisesigabeni seNevada libikwa selichile amanzi okwethusayo ngesikhathi lomhlobo lowangentshonalanga kweMelika ubhekane lodubo olukhulu lokungananga kuhle kwezulu lonyaka leli damu yilo elinathisa izigidi ezimbili lanhlanu zabantu abadlala ezigqintshini ezinhlanu zalomhlubulo uhulumende weleMalawi wethule uhlelo lokulwisana lokuqeda umkhuhlane woqhuqho lwemalaria lapho kusiyafika umnyaka ka-2030 ekhuluma emsakazweni kamabonakude esethula lolu hlelo umongameli Lazarus Chakwera uthe lolu hlelo luzaqhutshwa phansi kwesihloko esithi Zero Malaria Starts With Me inyathelo elithethwa ngile Algeria lokuthathela ilayisensi yokusebenza kwentathelo ezindaba zenhlanganiso yezindaba eye-France 24 ngesikhathi zithapha izindaba zokujengisela kwabantu balelo lizwe kuveza ukubana umsebenzi wentathelo ezindaba usebunzimeni kutsho iingcwethi ezicubungula ukwethulwa kwezindaba lokhu kubikwa kusenzakala ngesikhathi uzulu walelo lizwe ekhalale ukuphatheka kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende
bizimusi amancane abasinda ukuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus bathi okwehlandla lakathesi akuthembisi ukuthi bazasala belokhu bemi ngenyawo kwamanye amazwe uhulumende uyaphathisa abenza amabhizimusi amancane ngemali uhulumende weZimbabwe yena uke waphathisa kodwa abayitholayo le mali bathi yayinlutshwana kakhulu. Isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labaphila ngokuthengisa ezitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association, uNkosazana Debra Mkasa, uthi amabhizimusi abo athwele nzima.
Njengoba le time yangkhona yokutshayisa, abantu sebetshayisa masinyane bebalekela imigoqo le eyafakwayo. So ngesikhathi sokumele abantu thina siqalise ukuthengisa, thina samabhizinisi amancane sizaba affected ngoba abantu basebegijima sebesiya ngekhaya. Akusoze kusinike isikhathi sokuthi sithole inzuzo, i-food on the table masinyane, ngoba thina sithengisa sihle sithole imali yangkhona sihle siyisebenzise. So kuza si-affecta kakhulu ngoba even lathi nxa abanye sebetshayisile lezi tolo lezi sezivaliwe, thina sizaswela ukuthi vele sizathengisa sizathenga ngaphi. So kuya si-affecta kakhulu. Sibese sinanzelela njalo lokwenziwa kwangikhona okwe-lockdown, lokhu kuyenza abantu bengathi bayaphazama bengasa kwazi abakwenzayo. And sinanzelela futhi lokuthi thina sizithengisayo kule mgoqo wafakwa nguhulumende lo owezimali ezokuthi kathesi abantu kabasathenga nge-US dollar, sebethenga ngebhondi. So ukuthi lize lithole lelo US dollar le rate yangkhona akusahambelani lathi thina sizithengisayo. Sibe sesinanzelela njalo ukuthi uhulumende ufakile sibili imgoqo naleyo ukuthi sibe lama-sanitizer, sibe lama-mask, sibe lama-water buckets okugeza izandla, sanitizer, konke le social distance. Nanzelela ukuthi bantutshwane kwi-informal sector abakwenelisayo. Ama sanitizers ayadura ukuthi kugcina at the end of the day begcine bengakwanisi ku-afforda ukuwathenga lawo ama sanitizers.
Lokhu kusekelwe ngusomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu othi uhulumende uhlala engokhuluma ngokuphathisa abamabhizimusi kodwa engakwenzi lokhu.
Amabhizinisi amancane avele ayifuna i-rescue package kodwa ke eZimbabwe siyakwazi ukuthi izinto ezikhulunywa kuphela ngomlomo kodwa practically akwenzakali. Ukufuna ukuncedisa amabhizinesi afuna ukuncediswa ngoba abe lohlupho, singabali uhlupho lwavele lalo nje ukuthi akulazimali, abe lohlupho ku-lockdown yokuqala ka-March ngomnyaka ophelileyo kuze kufike kathesi azange kuyenelisa ukuthi asebenze kuhle ngoba ngomnyaka ophelileyo sananzelela ukuthi basebenze inyanga ke eziyisithupha kuphela, 6 months esetshenziswa amabhizinisi ngomnyaka ophelileyo. Bese kusithi lo nyaka amabhizinisi avele asedlaliselweke i-3 months futhi ngoba azavula ngo-March, u-January, February wonke bengasebenzi lengxenye ka-March kungasetshenziswa. So adinga ukuthi ancediswe kakhulu kodwa-ke esikwaziyo ukuthi uhulumende angakhuluma ngomlomo athembise kodwa-ke ukuthi akwenze khona lokho yinto esikwaziyo ukuthi hhashi asoze ayenelise, asoze akwenze. Ama-priorities akho uhulumende-ke achiyene lalokho kuyabe kusenzakala ku-ground. Singathi thina uhulumende weZimbabwe uthanda ukunwaya lapho kungalumi khona, lapho kuluma khona akanwayi. Yikho-ke hhayi abantu-ke sithi mbe amabhizinisi amancane la-ke lufuna-ke uncedo olukhulu oluvela kuhulumende. Asazi-ke ukuthi zozala nkomoni ukuthi uzenelisa yini ukuthi awancedile.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi uhulumende wayefake isikhwama semali yokuphathisa amabhizimusi kodwa akwazi ukuthi imali le yaya ngapi.
Yes, siyazi ukuthi uhulumende weZANU-PF nge-lockdown yakuqala eka-March ngo-2020 yakhuluma, uhulumende wakhuluma esithi yena uzalungisa i-$18 billion imali yangapha eZimbabwe eyokunceda amabhizinisi amancane ukuze bakwanise ukuthi balungisise ama-overheads abo le-production yabo. Kodwa siyazi ukuthi loba umthunqwebo wakhuluma ngokwe-budget surplus akula mali eyaphumayo ukuze niwe ama-business. Kuyahlupha khona ukuthi ubekwazi ukuthi nxa kuthiwa khona i-business, ama-business amancane yiwaphi. Sitsho la ama-business angabhaliswanga na, kumbe sitsho la ama-business achatha abantu abalutshwane. I-criteria yakhona yiyo khanye ingahlupha, kodwa siyazi ukuthi izithembiso zeZANU-PF okwakhathesi bakithi kasoze sisuthiswe ngoba sebekhangelele ukufaka izimali zabo umkhankaso we-election ye-2023. Ndabala sifiso sokunceda ama-business, le mali yakhona vele kayibonakalisi. U-Margaret Chiri Water General wakhuluma wathi yena kwantshintshwa engafika khona ukuba i-$3 billion kayibonakala ukuthi yayangapha.
Ekupheleni kwehlandla lakuqala lokuvalwa kwelizwe, amanye amabhizimusi amancane abalisa lezitolo ahle achabalala.
Bye-bye.
abaphathisa kumpi enkululeko abaziwa ngokuthi ngomjibha kumbe okijane kodwa bengaphiwanga uncedo lwemali. Abahlala phandle kwelizwe bathi uhlelo lokubhalisa amabizo abo olwenziwa nguhulumende lezinsuku lulakho ukubedlula bengabhalisanga ngoba besehluleka ukufinyelela ilizwe ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Uhulumende wazise ekupheleni kwenyanga edluleyo ukuthi usezaphathisa abaphathisa ukulwa impi bengathwalanga izikhali kumbe abaqeqetshayo ukuba ngabalweli benkululeko kodwa bengalwanga ngoba impi isiphelile ukuthi bayebhalisa amabizo abo. Kesizwe amazwi kamsekeli kamphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Dingumuzi Phuthi echasisa ngohlelo lolu.
Ngumhlonitshwa womongameli ucomrade Emmerson Mnangagwa Mnangagwa usebeke umthetho omutsha we-Veterans of the Liberation Struggle Act onanza abangatholanga ithuba lokufundela ukusebenzisa izikhali zempi ama-non-combatant cadres labo mjibha labochumbukile ukuthi balwa impi yenkululeko labo. Ngakho-ke ama-non-combatant cadres omjibha labochumbukile kwanxuswa ukuthi bayebhalisa kuma-district offices e-Department of Veterans Affairs kumbe kwinkamba zamabutho eseduzane labo kusukisela mhla ka-17 Nhlangula June yafika umhla ka-17 Ntulikazi July 2021. Inhlelo lezi zikabili phase 1 ukubhalisa i-registration, phase 2 vetting lapho kucubungulwa khona ukuthi umuntu ukhuluma iqiniso na. Ingwalo lezi zizahlolwa kusiya ngokuthi umuntu wayengaphi ngesikhathi sempi ama-transit camps kuma-non-combatant cadres omjibha labochimbwido amafomu abo azahanjiswa lapho abaphathisa khona. Indawo zokuvetwa zizakwaziswa sokudlule umhla ka-17 Ntulikazi July 2021. Ma-non-combatant cadres omjibha labochimbwido sokwesikhathi senu lani.
Lawo ngamazwi kamphathi ntambo ozokwethulwa kwembiko umnumzana Dingumuzi Phuthi. Siphinde saxoxa lomunye wabaphathisa ukulwela impi yenkululeko ehlala kwele South Africa umnumzana Zephanias Banda owazakala ngelokuthi Big Animals Banjana Junior uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Babu Gandhi uhlelo lolukhulumende akhulume ngalo siluthakazelele kakhulu emva kwesikhathi eside emva kwe 40 years sibuya egangeni ukuthi sesizaphiwa lathi okusifaneleyo. Manje yikho lathi sizama ukuthi nxa kufanele ukuthi sikuthole kufanele sikuthole ngoba sifanele sizidle izithelo zaleliyani lizwe. Nxa kukuthi isihlahla besihlanyeliwe sesilabantwana kuyadingeka ukuthi wonke akade sithelela adle izithelo.
Selikelezwa na asebebhalisile ekhaya abahamba ekhaya bayabhalisa njalo bathi kulula yini?
Yebo, babugandi bakhona asebehambile baya register. Manje okusichayayo thina njengoba silapha sichayayo ukuthi njengoba kuyi-COVID njengoba ubona njalo siseJohannesburg lapha okukhona inziki ye-COVID kuba nzima ebantwini ukuthi sisuke lapha siye ekhaya njalo kufuneka izincwadi zokubana sithestiwe i-COVID njalo ngapha abanye since kwangena i-COVID-19 le abazanga baphinde basebenzi abanye bamiswe emisebenzini abanye bakhona emisebenzini kodwa abaqhatshi babo kabavumi ukuthi baphume baye kwelinye ilizwe. So bakhona asebehambile abayaregister bakhona abasekhaya esibabuzayo bathi hayi bayaregister mpela akulanto embi baphiwa amafomu kuregister kube kuhle kube njeya.
Abanye bengathandabuza ukuthi inyathelo lona lele lithethwe nguhulumende linyathelo eliqotho na kumbe ufuna nje ukusebenzisa ukudubeka kwabantu ukuthi abahuke bamvotele ukukhetho luzayo.
Thina silibona kuyinyathelo elihle kakhulu ene kusijabulisa makukuthi into ezaphumelela ekuthini kumbe uhuga abantu ukuthi bamvotele lokhwana kwaziwa yindoda nendoda mayisingene ebhokisini ukuthi yona iqondaphi. So angeke sikungene kakhulu ngoba asikho kakhulu kwezombangazwe. Esikucelayo nje kuhulumende ukuthi uhulumende mayengabe kwanisa ukuthi asilethele amafomu ngapha ebantwini abaphandle kuma diasporians abekhona kuma embassy sikhona ukuthi nathi nxa silapha sihambe siyawafila lawo mafomu aphindele eHarare. Sibonga kakhulu makuthi ubaba umnyanga kubone kufanele ukuthi akwenze khona lokho ebantwini abahamba balilwela ilizwe. Abanye ngababebotshiwe bebotshelwe zombangazwe, abanye ngabalimalayo, abanye ngabafelwa ngabazali. Siyakubonga khona kwanongani uhulumende engakwenza nxa kufanele kube yimpumelelo kube yimpumelelo. Ngiyabonga.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Lokhu liqansa inani inani lasebefunyenwe bele COVID-19 kobulawayo ngemva kokubhubha kwababili ngokutshona kwelanga layizolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni ngo-half past 7 ntambama.